ukuba lilunga le-Security Council kungela amandla wokuvota angiboni ukuthi uncedani i-public relations uphungula ukuzama ngithi sibonakale ngithi khona ngoba vele isimilo sethu thina isemalungelo amalungelo akazini siyazakala angiboni nje lokhu nje ukupenda nje indlu everythi siwa ye kungaba yinto enhle nesikhewa ngathi it's a feel good thing ukuphokuza nje kula madlabuzane kodwa bangenzi lutho angiboni ukuthi kunceda kunedani
kuyini manje okwenza iZimbabwe ifise ukuthi ingene khonapho
hayi kuphinde kutshiwo ukuthi njengoba siyazi ukuthi ngapha ekhaya kumbe kusade kule nkulumo eziningi ezokuthi iZimbabwe kayihambisi izinto zayo kuhle ukhetho lomnyaka ophelileyo aluhambanga kuhle yikho siyibona ngathi mina uhulumende uzama nje ukudinga indlela yokuthi azijabulise kodwa hhayi angiboni ukuthi kungakhuqula ye nxa kunganceda ukuthi sokukhulunywa ngamalungelo abantu ku-United Nations sokuvotwa iZimbabwe layo silizwa sitshelwa ukuthi nxa lilapha hathi kambani abantu izinge mina kungaba yinto enhle kodwa akula nto engithengisayo ukuthi amazwe angene ku-Security Council bengavoti kule nto ekuqhawuleyo lapha abavela khona
akutshela abantu khona vele kwenziwani ku-United Nations Security Council lapho
na abantu bexabana kade zantu i-Israel iyaxabana ne-Palestine ama-resolutions ayabethathwa izivumelwano zithathwa kodwa kule nto eguquwayo kule ndawo eziningi lapha abantu babethunjwa khona izimpi indlala ibuze omuhle sibile ukuthi i-United Nations ngwayo yena kunganceda nje bona abavotayo o-America nabo-Russia nabo-China lakubritain nabo-France kodwa thina ngapha ngaphansi ngapha eziko azizi lutho.